Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uThanonoka Wande ngimfisela umnyaka omutsha omuhle. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngelanga leNew Year ngomvulo omhlazi ku-1 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamazwe yamanye amabandla ezombusazwe.
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nehulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle.
Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe.
Thina silandela i-constitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission.
Ibandla le-MRP lalo lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa.
Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna labantu onozindaba abasoze bebe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamabandla ezombusazwe. Lumbuthano owenzelwe kobulawayo usenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela komnyaka. Abanye bathi umbuthano lo ulixesha labezinkonzo ukuthi bamanyanise ilizwe, kodwa bona bazinxusela Mnangagwa yedwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo Bishop Sinda Ngulube okhokhela isonto ye Brethren in Christ Church laye obekhona embuthanweni wayizolo.
Umbuthano ngokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-Thanksgiving le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onalo esigqibayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nakithi. Sifika kakhulu ngemva kwempiko le-climate change ukuthi kuzaba nokutshisa okukhulu kakhulu, kodwa uNkulunkulu uthibilikisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima sazifika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nekukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele. Ngobanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe ngamabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Anti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje ube nguye u-best of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani uMongameli?
Hayi, uMongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle. Impumela izakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo kwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwaibigadeni, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha, izakhulukile umhlubu lo wemathekelelenda. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga. Esitho ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi, ubekhona umsekeli wakhe.
Lo ke nguBishop Sinda Ngulube, okhokhela isonto iBrethren in Christ Church, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Umongameli Mnangagwa wapha induna zomdabu umlando wokukhokhela lolu hlelo ezigabeni zelizwe lonke. Umkhokheli we-Pist umnumzana Felix Magalela Mafasmanda njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC utshele Studio 7 ukuthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi kumele kuthathwe nyathelo bani ukuze kukhunyiswane umlotha, hathi ukuthi induna zibe yizo eziphambili ngoba lazo zathinteka kumbhuqazwe lo.
Kulusizi mahlabezulu ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebethatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe. Usection 251 ikhuluma ngokubumba iNational Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda ichapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando wokukhumisana umlotha nokukhuluma ngezinto zombhuqazwe lokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survival Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphi izinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa yigugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunwe ngoba iconstitution iphe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa, bephiwa lokhu, besenza lokhu, thina be-Post Independent Survival Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu? Lokhu yiyokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelana. Kodwa kathesi abantu bethatha isikhathi bedlalisa injonjo, kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu.
Manje baba Mafa lithini ngalokho?
Singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyawubonela ama election. Lakathesi kula ma-by-election abantu ababulawa khona, abatshaywa khona. Akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana ukuthi bonke laba bantu babe hlukule mhlukumezwa bebotshelwa mahala abanye bebulawa benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi ba bengabantu njengabantu wenzela ukuthi kwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso eqhuquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi ePist njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Lokhe sikudaba lunye ibandla leMRP lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa. Sixoxe losaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kucele lebandla leMRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo unkosazana Kathy Webhebhe.
Imele ukuthi abantu bakomthwakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebe khona babagandesi nanzelela ukuthi abathwakazi basabalele amagumbini noma nomhlaba kungenxa yawo ubhuqazwe uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe. So nxa sekunjalo sisola ukuthi one kuthiwe onozindaba abasoze bebe khona. So information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona? Okwesibili, ayisibo bonke silabantwana bakomthwakazi eSouth Africa, eBotswana, eNamibia, kubo Europe, America, Canada, zonke nje lezindawo banengi kakhulu. So nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebe khona kulezingxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizingani kumbuthi bazathi ke kumbe once a week bona bese bereportele onozindaba. If kunjalo mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bazezwa esingakuthi yi-relayed speech okuzakhulunywa ngabothifu akuzakhulunywa yizinduna. Kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli soze liphume iqiniso lapho phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe. So kunepossibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele. Thina sifile ukuthi uma kunetransparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso onozindaba kabake khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwa kuze information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims kungabi yi-related.
Manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo njalo abantu
abantu besuthiseka ngendlela oluqutshwa ngayo na
already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyasola silemsolo asivumelani lendlela okuphathwa ngayo already insolo ikhona so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama journalist ablokwa futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi and then manje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba so aphinde futhi avimbe onozindaba lokhu thina kusithengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe sisahlambazwa uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty not out of ukufuna ukuthatha irresponsibility kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency kule truth telling yonke into nje i-victim centered but as it is silibandla lemphakathi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered we were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi sizwe ukuthi sifuna luphathwe njani kulolu daba
lo ke ngukosazana Khethiwe Bhebhe osaphethe isikhundla sika nobhala jikelele kugcelele ibandla le MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseBotswana. Uma manje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 izanu kayilungisise indaba ebalulekileyo indaba ye disputed election hayi le ndaba sebefuna ukuyenza efeja feja le ukuthi sebeqala ukukhuluma ngegugurawunde ukhumalo laba izinduna sezizama ukuthi zizenzele imali ngokuhlupheka kwethu esakubonayo ngo-1983 akulungiswe first asiqaleni la abalungisa indaba ye disputed election bekhohle ukusiyenza lokho nalokho sihlanganisa amakhanda mina ngakho akalungisa indaba le disputed election omunye nomunye kuzani maye ngene khuluma ukuthi izani ilungile abazi ngani ukuthi kule disputed election basilungisela nini iyindaba esibisele emuva le disputed election first lokho kwegugurawunde kuzobonakala emuva izinduna lezi zingazenzela imali ngokukhala kwethu
Studio 7 njani ngumthembo khuluma yathi ayizwa indaba yegugurawunde manje plus siqiniseko sokuthi izokhulunywa ngendlela yini ngoba omayenza lutho abafuni phela ukuphumela egcekeni babe clean ebantwini njalo futhi nakhona okokuthi kuthiwa izokwenzelwa nsitha hayi manje asakwazi phela ukuthi nxa isenzelwa nsitha izokwenzwa ngendlela eyiyo kumbe bazothatha bona abantu bezanu pf ama-supporters abe yibo abawakhulumisayo babe sebesithi sesikhulumile nama-victims ngoba phela izanu pf asayithembi izenzo zayo vele ngezobuqili andive nje wakuyiphatha yobuqili njalo kuyiphatha ecindezelayo iqiniso lankhona sozisuke lazi kahle ukuthi benze into ngendlela yini wavela abathembisi
salibonani Studio 7 salibonani tungamile nkomo bonke abasakazi salibonani siyalibingelela ngegama lika Jesu mina engicela ezinduneni ukuthi zingangeneli indaba ezingabangazaziyo ngoba bathi bebulala abazali bethu omnangako azange becela kibo nxa kuyukuthi bona bacela kibo ababuyeke bezokhuluma lathi lokho kwegugurawunde ngabayekela thina besiqhubele ilizwe lethu kuzingumthwakazi ngoba ayikho into ezaqeda amanxeba yethu njalo futhi langaze bethi basibhadala sasingatshongi ukuthi sithengisa impilo zabobaba bethu abasekele sinjalo besinikeze imathebelelendi yethu siziphilele sodwa labo beziphilele bodwa bona yinto engasenza sibe ngcono empilweni zethu
Studio 7 ndivuka njani labalaleli hayi sezwa babukhumalo lapha induna okhuluma ngodaba legugurawunde kanti kufihlwane kungafuneka amamidiya kulezo ndaba ngoba indaba ezenzeka mcekete lezo sikhathi kungafihlwanga manje sokufihlwane ukuthi kungabonwa umhlaba wonke kufanele kubonwe ngumhlaba wonke yonke le nto le ngoba kwenziwani lapha kwenziwa ukulungiswa kwenziwa amandlwane besicela imidiya ibe khona bengadlali ngabantu bakithi abantu bafike okhulumayo uzenzo ngwenye uphumetsho lotsho.
Salimona nibalaleli beStudio 7 okulumayo nguTiwani Moyo. Umbuzo wami uthi kathi uchabanga yena uyini uTriple C? Bathi abamazi phela abeTriple C kodwa uyacotshisa amalunga eTriple C ngayiphindlela. OPrince Dube wadla amalahle bathi abamazi uchabanga. Zwana ke wena Chabanga nama ngikwazi ungasijwayeli kabi. Awuboni na ukuthi ingane zeZimbabwe ziyahlupheka. Abantwana bazo seZimbabwe bayahawule basemazweni Botswana, South Africa ngaphi ngaphi, Zambia, Namibia bedinga amadlela aluhlaza. Wena Chabanga sokuthuka umuntu omdala ujwayeli kabi Chabanga wena asijwayeli wena.
Sanibonani, sanibonani ebakwethu eyasibingeleli lapho kuStudio 7. Bakithi mina ngiyazi ngiyazwela ukudabuka okukhulu ukuthi isizwe saseZimbabwe abantu bahluphekile. Bonke umuntu olapha neZimbabwe uyathinteka kakhulu bakithi. Bese kuba khona abantu abafana nalo baba lozibiza ukuthi Innocent Dibale othena okhokela iqembu le-EFF ongela ngisho nomlandelo yedwa olandelwa abantu bakhe nomfazi wakhe kuphela. Ebese khuluma uze njalo la khuluma khona uVuni Zanu PF yakhe, yona iyo futhi ehlukumeza abantu. Kanti abakhe abantwana baphila kuliphi lizwe, baphila kahle yini? Yena ngoba umuntu onezimali kusho ukuthi oyadla noma naye kuye lezanu PF yathi. Na lezanu PF yakhe ayisizi ngalutho bakithi, siyahlupheka. Abafowethu bayashiswa emazweni, manje akusena msebenzi emazweni, siyahlupheka. Siyaphushana nabanikazi bamazwe kodwa nakhona phila kanzima bakithi. Lezi nsuku amabhoyisa ahlupha, abhopha bonke abantu bokufika lapha. So mina ngiyamangala ukuthi yena mayezosupporta umhlangano lovano wezanu PF uchazwa yini? Hayi bakithi, ayishake sixolele mana, akayeke nento yakhe, vela kekho umuntu ozomlandela. Niyabo
thina safaka ama-audio abanye kataba lwakataba loma-audio ethu kanti nakana ngangifake i-audio lapha ngithi kunomama esimdingayo lapho kuthiwa ngutombana uRuth Mponda. URuth Mponda sasimdinga, siyamdinga lapha lamanje, siyamdinga sikwazi lapho khona. So abantu abangambona umuntu okuthiwa nguRuth Mponda bengakhuluma even khona apha kuStudio 7 siyabe sizazwa, ngoba siyalalela iStudio 7 ngabantu abalalela iStudio. Siyacela la ngomusa abantu, sicela livule irekodi yethu, siyamdinga lo muntu kakhulu. Wahamba lo mntwana omncane, kulo mntwana omncane ongumfana. So siyacela sihloko, sicela livule yawulale abantu beyizwe, sidinga lo muntu kakhulu, wasukele eBulawayo.
Studio 7, yani mthokazi omuhle, yani mthokazi omuhle. Sithi phambili mthokazi, phambili. Hathi nje maNdebele sehlulekile, ngasikhetha inkokeli yakhe ethi ngasenze ngcono. Uma nakho ke sokuqalile futhi lokuhlala kusitshaya, into zesishonile lezi ezingasiphumeli, sendawo sibe sirobha. Abantu belandelana labo 1, 2, 3 sebebadampa njengodoti dustbin. Nesithembi sibe abantu bethi nawona nanguchambiso sendampile futhi ngoba abantu bakithi bakholwa kubona nje uDumas futhi abasakholwa kubona laba. Hayi angazi baloya mbani, saloya asibambeni okwakuthithi sekele into zale Mpumalanga. Ha lezi zizasimosha kakhulu izinto zeMpumalanga lezi. Hayi ngoba kwagcina kufundiseka nengane zethu zisokole wayawaya, asekele into zamashoni, asekeleni Mthokazi, no asibeleni kwelakithi, asekeleni zonke into lezeMpumalanga. Ngiyabonga.
Salibonani sizwe sikaMthokazi, salibonani onke nje amakhumba manomhlaba lapho elikhona. Ingabe amajaha lawa aphetsheya bengalalela amazwi ami lawa bawathumele emazweni bafake kuStudio 7 ahone ukuthi umuntu onke ezwe ukuthi kunomunye ubaba othiwa ngokanyongolo uNkomo onamazwi amanye ofuna ukuwatsho ebantwini. Amazwi engifuna ukuwatsho yilawa madoda, lonke lapho elikhona lilalele kahle. Singahlupheka nje, sidubeke, sithini sizavota, sizathini? Ukuvota kusancedi lutho kuleliyani lizwe. Iminyaka emingaki sivota sihlupheka? Sizwe sikaMthokazi asicabanga iplan eyodwa kuphela ukuthi iZimbabwe ayibe ne-boundary ukuthi sizwe sikaMthokazi siba ngapha, because ngokuthi siyavota kuzihlupha. Wona sizwe sikaMthokazi khangela ubone amaparty mangaki namhla akade ewina abantu abantu babone ukuthi opposition party winile, kodwa akuphumi ukuwina kwakhona bayancindezela bathi letwa izanu winile. So kungcono ukuthi sizwe sikamthwakazi thina silwele okungokwethu, singalweli amavoti. Ukulwela amavoti siyaba singazi lapho esiya khona. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 okhulumayo uThamsanqa kwaNdlovu ophuma esigabeni sasetshololo ezalwa ngusibanda ohlala esigabeni saselwagweru kwesparo. Ngithi happy birthday baba wami ukhule ukhokho bemhlaka 1 January.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sizwe ingxoxo esiyenze lomculi uAibophe Slender.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlender ngubani?
USlender ngoAibophe Slender kahle kahle. Igama maliphelele, i-stage name kahle yilo uAibophe Slender. Yena elokuzalwa nguFaith. Ngisatho iminyaka engaqala ngayo, ngiqala ukugida kumukisi connection, angisayazi iminyaka yakhona. But ke ngithe sengibuya lapha eGoli ngaqala ukuhlangana no Fortune Dao. Sengike ngahlangana nabanye abaculi, iTornado Heroes, iCheva Boys. But sengisithi sengivula amehlo ukuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini. Ngibe ku-Fortune Dao, saqala ukukhipha i-DVD lakhe elakuqala. It was 10 or 11, asengikhohliwe khona lapho.
Ngilele ukuthi liza kwethula idlalade na.
Ingoma sezizinyeni, ama-album e-disco angu-5. Bese kuthi i-album yeqembu lamavikankani i-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlalade kungekudala. Isihloko niza sitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo.
Engicula kahle kahle umuntu oculayo uye uSlender. Ngibuye ngizibhek. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti abathi nguthiwa YC Champion Dao oleqembu le The Young Challengers.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
We'll be right back.
Lo ke ngumhlabeleli uAibo Peslenda isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ubule umbuthano wokucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa kodwa kungela enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Olifisela umnyaka omuhle, umnyaka omutsha, olithukela igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.